Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonge uJonga Khandemiri osiphe indaba ngolimi lwesiShona olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesibili mhla ka 27 kaMpalakazi 2022 ngoGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla,
izimoto eziningi ezenze ama-family cards zemoli kumbe ama-credit cards, ndisibone ukuthi abashayeli abaningi nxa beyishayela laphana bayehamba ngesenza ngokunetisa i-encroaching onto the lane of oncoming traffic.
Amapholisa aweZimbabwe Republic Police abika ukuba ingozi zomgwaqo zibulele abantu abaningi ngekhefu leKhisimusi.
Abantu kufanele beqhubeke belokhu benanza izindlela zokuzivikela ukuthi bengathaphi umkhuhlane we-COVID-19, ngoba esikunanzelelayo ukuthi yona iyabuya ibe ngani iyadedambijana, okungenzeka ukuthi ibilokhu ikhona kodwa abantu bengatshengiseli any izibonakaliso, ama-signs and symptoms.
UZulu uyaxwayiswa ukuthi angayekethisi ekuzinakekeleni lokuzivikela kubhubhane lwe-COVID-19 ngalesi sikhathi sekhefu leKhisimusi lelomnyaka omutsha. Abatsha kweleZimbabwe baqhubeka bekhala ngokuthi bathwele nzima ngodubo oluselizweni ngenxa yomumo wezombusazwe owenza ukuba umnotho ungavumeli ukulinganiswa kwamathuba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa aweZimbabwe Republic Police abika ukuba ingozi zomgwaqo zibulele abantu abaningi ngekhefu leKhisimusi. Abantu abaphose bafike 192 babikwa befile kusukela mhla ka-15 kusiyafika umhla ka-26 kaMpalakazi, kwalimala abaphezu kwamakhulu amathathu 333. Leli nani likhuphuke ngabantu abangamachumi amabili nxa kuqathaniswa lesikhathi esifanayo ngomnyaka ophelileyo oka-2021. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi ingozi zomgwaqo eziningi ezenzakalayo ngalezi nsuku zilakho ukuvinjwa aluba abatshayeli bengahamba ngonanzelelo, ngoba eziningi zibangelwa yibuchapha babanye abatshayela benathile kumbe abayabe besephula imithetho yemigwaqo ngokutshayela ngesiqubu bese becina bengqikilana lemota eziphambanayo. Unyathi uchasisa kabanzi ngengozi zomgwaqo.
Sithole ukuthi kusukela mhla ka-15 December kuze kube mhla ka-26 December kufike abantu abangu-19, kulimale abantu abangu-333, njalo ama-accident esiwathelileyo i-1285. Singananzela ngo-2021 sibe le-1326 ama-road accidents, abantu abafileyo 72, abalimeleyo 337. Izimoto eziningi ezenze ama-family cards zemoli kumbe ama-credit cards, ndisibone ukuthi abashayeli abaningi nxa beyishayela laphana bayehamba ngesenza ngokunetisa i-encroaching onto the lane of oncoming traffic. Abanye bayabehamba bezama ku-overtake lapho kungafenalanga khona, njalo bangenza njalo sesiba lama-accident, abantu bayafa, abantu bayalimala. Sicela kakhulu abatshayeli ukuthi bayenze lokwane esingesikhiwa i-self introspection, ukuthi nxa behambe emgqaqweni akumelanga abantu bayenze santando, akumelanga abantu bayenze lokwane ukuthi thina over excitement. I-holiday lokho isiya phambili kude kube mhlaka-1 January, so sicela kakhulu abatshayeli ukuthi kumele batshayele ngonanzelelo njalo bazinde impilo emgqaqweni.
Kwini lina elikwenzayo njengamapholisa ukuncedisa abantu ukubana batshayele okule ngqondo emgwaqweni?
Sinamakhampeyini esilawo, sisebenza la-Traffic Safety Council, Ministry of Transport and Infrastructure Development, labo abanikazi bamabhasi sisebenza lawo futhi ukuthi umuntu wonke kumele akhulume lo-G1, umuntu wonke kumele abambane sivinde ama-accident. emgaqweni.
Ama breathalyzers la elilawo kuleli kefu ayasebenza yini njalo kulabachayele selibabambile bechayela benathile utshwala?
Kathesi singakhangela abantu esibathelile behamba bedakiwe balutshwane njengoba iholiday isiyaphambili sizabona after mhlaka 1 January 2023 ukuthi kuyabe kuninjani. But kathesi abantu esibabophayo izimoto ezitholayo kukhanya nabantu abanesithi abahamba bezimoto ezemuli ama-private cars yibo ababulale abantu abaningi.
Kulo dlame njalo ezindlini abantu benganatha okudakayo kumbe basebenzisa izidakamizwa ngesikhathi sekhefu balimazane, lonyaka kumi njani khonokho?
Njengoba ikhefu lisiya phambili njengokutsho kwami siza linikeza imiko eminingi after mhlaka 1 January 2023 lapho siyabe sikhangela ukuthi ama-domestic violence cases esiwathelileyo ngesikhathi sekhefu yami njani njalo lama-accident lamanye amacala ahlanganisela imeda irobbery lokunye siyabe sikhangela ukuthi uhambe njani ababophiweyo abafileyo abalimeleyo. So sicela ukuthi umuntu ongami kuze kube mhlaka 1 January 2023.
Ukhona yini umbiko ongawupha abantu abalaleleyo kathesi ukubana benze njani ikakhulu nxa besemgwaqweni?
Iproblemu esilayo nxa abantu behamba bezimoto emgaqweni, abantu baphonga ukuthatha izinto besendele fane sithi taking things for granted. Abanye bayabechayela ngendlela benesithi na-reckless driving. So sicela kakhulu ukuthi abachayeli balama-license, umuntu ole-license kumele achayele ngendlela ephezulu, ngendlela eyenza ukuthi kube le-road safety, hhatshi ukuthi umuntu uyachayela echayela laphana uyalimaza abantu, uyabulala abantu. Uyabona imoto ehamba njengaloko esuthelileyo wanje ukuthi umuntu uyabe echayela imoto yakhe esephuma emgcwathweni uyachaya abantu abahamba ngenyawo, lo uchaya abantu abangu-7 kwafaka abantu abangu-2 wachaya jalinye imoto wafa umuntu oyi-1. So uyabona ukuthi abachayeli kumele bachintshe indlela abachayela ngayo emgqwaqweni.
U-Assistant Commissioner Paul Nyathi isikhulumeli seZimbabwe Republic Police esixoxe laye eseHarare. Uzulu uyaxwayiswa ukuthi engayekethisi ekuzinakekeleni lokuzivikela kubhubhane lwe-COVID-19 ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi lelomnyaka omutsha, njalo aqhubeke elandela iziqondiso ezabekwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Health Organization. Lanxa inani labatholakala bele gcikwane le-COVID-19 labalahlekelwa impilo selinganeno, uMavis Gama usethulela lolu daba.
Lesi sixwayiso siza ngemva kokuba uZulu elizweni engasazinaki kangako iziqondiso zokuzivikela ku-COVID-19 osekukhathaza abezempilakahle kanye lohulumende. Abezempilakahle bathi abantu sebeziphatha ingani selwaphela lolu bhubhane elizweni, kanti lokho elusakhona, bekhuthaza uZulu ukuba azinakekele ikakhulu ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi lapho abantu abavame ukubuthana bejabula bendawonye. Isiphathamandla kuhlangothi olubona ngemikhuhlane ethelelanwa lula kukhansili yedolobha leHarare, uDokotela Michael Vere ngomunye wabakhuthaza uZulu ukuthi angayekethisi ukuzivikela ku-COVID-19.
We also need to boost our vaccination coverage. Currently, for Harare, we are around 39-40%.
Kumele sithuthukise inhlelo zethu zokuthi abantu bayehlatshwa lelo jekiseni lokuzivikela. Kunje eHarare sikusilinganiso se-39-40% kulabo asebelihlatshiwe okwesibili. Akusisimo esihle leso. Ngakho siyakhuthaza abantu ukuthi baye loba yiphi iklinika bayehlatshwa. Imithi ikhona. Kuqakathekile njalo ukuba labo osekumele bayelihlatshwa kwesithathu bakwenze lokho.
Kwasekelwa ngesinye njalo isiphathamandla sezempilakahle uMnumzana Dumisani Chabangu.
Abantu kufanele beqhubeke belokhu benanza izindlela zokuzivikela ukuthi bengathaphi umkhuhlane we-COVID-19, ngoba esikunanzelelayo ukuthi yona iyabuya ibe ngani iyadedambijana, okungenzeka ukuthi ibilokhu ikhona kodwa abantu bengatshengiseli any izibonakaliso, ama-signs and symptoms. Kodwa abantu kabaqhubeke belokhu bezinanza bezivikela ngoba akwaziwa lapho ezavuka khona.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Rafael Masiye uthi kumqoka ukuba umuntu wonke alandele iziqondiso ezabekelwa amazwe omhlaba ngabe WHO kanye lohulumende.
Kuyadingakala ukuthi abantu bazame ukuzivikela kuleyo corona. Nxa umuntu esebantwini lapho kulabantu kunabaningi agqoke i-face mask, umuntu azame ukugeza izandla njalo nje.
Unkosikazi Sithandazile Ndlovu waseHarare yena uthi kungumlando wakhe wonke umuntu ukuzinakekela kulo mkhuhlane, kakhulukazi ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi lanxa uhulumende wayekethisa kuziqondiso okumele zilandelwe ngabantu.
Balandele zonke izinqumo ze-COVID-19, baqhubeke begeza izandla, besanitize, begqoka lamamaski. Uzulu kalandele yonke imithetho ye-COVID-19 ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki njengoba yenzakala kweminye iminyaka edlulileyo.
Kunsukwana isanda kwedlula, abequla labaphathi ntambo baqonqosele uzulu ukuba azinakekele ngalesi sikhathi sekhisimusi. Lokhu bekumunyethwe embikweni owethulelwe intatheli zindaba ovame ukwethulwa ngemva komhlangano wedale labaphathi ntambo owekhabhinethi okugcina lonyaka ngumphathi ntambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtshwangwa.
Uzulu kanye lomuntu wonke jikelele kumele aqaphele ngalesi sikhathi sekhefu njalo aqhubekele phambili ukuzilondoloza.
Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba abangamashumi amabili lambili batholakale belaleli gciwane ekutshoneni kwelanga layizolo lanxa engekho olahlekelwe ngumphefumulo. Baveza njalo ukuba sebesedlula kancinyane amakhulu amabili alengxenye enkulungwane asebatholakale belegciwane le-COVID-19, 259,969 asebatholakale belegciwane le-COVID-19 selokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo ngomnyaka 2020 abedlula kancinyane njalo amakhulu amabili alengxenye enkulungwane babo 253,862 basinda kiwo. Kuthi abafika phose inkulungwane eziyisithupha 5,635 sebalahlekelwa ngumphefumulo. Ngelanga lekhisimusi babikwa bese befika phose izigidi ezinhlanu 4,951,747 asebehlatshwe kabili ijekiseni lokuzivikela ngemva kokuba abafika phose amakhulu amathathu 271 beye bayahlatshwa okwesibili abedlula kancinyane isigidi 1,279,583 sebengabathole elesithathu elebooster ngemva kokuhlatshwa kathathu kwabedlula kancane inkulungwane eyodwa 1,112. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Chagwe leZimbabwe baqhubeka bekhala ngokuthi bathole nzima ngodubo oluselizweni ngenxa yomumo wezombusazwe owenza ukuba umnotho ungavumeli ukulinganiswa kwamathuba. Bathi njalo lumnyaka ka-2022 ubenzima okwengeziweyo okwedlula eminye iminyaka ngoba umnotho welizwe ubungamanga kuhle. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngesikhathi umnyaka ka-2022 ususiya emaphethelweni, abatsha lokhu bekhala ngokuthi umumo ubungabamelanga kuhle ngenxa yokuba imizamo yokudinga indlela zokuziphilisa ibingaphumeleli. Kunje inani labatsha abangelamsebenzi seliphezu kwamathuma ayisikhombisa ekhulwini 60% umibikwe ekhitshwe nguhulumende, okutsho ukuba kwabatsha abalitshumi abane kuphela yibo abasebenzayo. Abatsha bathi lokhu kwenza ukuba elakusasa labo lingacaci lapho eliya khona nxa bengaqhubeka beseZimbabwe. Omunye wabatsha othi lumnyaka ubumthwalisa amagapha avuzayo nguMike Mathe ngoba engazangathole loba isikorobho esincane.
Ama-industry akathesa ukuthi bona avaliwe ngasivulela ama-industry ovula imisebenzi yabe kuzosinceda nje phambili.
Lokhu kusekelwe ngomunye osakhulayo uVincent Hadebe yena othi udla imbuya ngoluthi.
Kungekho right kakhulu because andithenganga lutho ngo-December wonke lo from January ngisebenza kahle but isara limkhiwa but andithenganga lutho. Imali yonke kade iphele esikweletini nandala amaningi kade emaningi. Ngakhulumende kanje ama-projects. Besides ukuthengisa thiwe umntwana omncane one-3 grade 3 ethengisa kucha kumele abe sesikole bantwana. Ngasezeke ukuthengisa because ayafuna uncedisa abantwana.
Abaningi bakhala ngokuba uhulumende akala namizamo yokudinga indlela yokuba abatsha labo bathole amathuba ukuze basizakale empilweni. Kodwa isiphathamandla esibona ngendaba zabatsha unkosikazi Cathy Convent uthi uhulumende uzaqala njalo uhlelo olwe-National Youth Service ngomnyaka ozayo oluzabe luhlukene loluka-2007 olwalugoqela ezombusazwe njalo lusephula amalungelo abantu. Lokhu kwamukele ngenjabulo ngosakhulayo owezanu PF umnumzana Munashe Mthutsa.
Alayo ngelizwe leZimbabwe akumelanga iphanjaniswe, kumele aphiwe ithuba aqhube afeze konke lokhu akade seqala ukukwenza. Ngoba uyananzelela ukuthi imisebenzi kumbe ngathi izakhiwo ngesilungu infrastructure development abeseyivekile elizweni leZimbabwe kusukela ngo-2018 iyamangalisa.
Kodwa abatsha bebandla eliphikisayo ele-CCC bathi akusoze kube lempilo enhle nxa ibandla le-ZANU-PF ingaqhubeka libusa. Omunye wabasakhulayo abalomqondo munye,
ukungazwanani nokungahambelani komthetho welizwe i-constitution nemthetho yenzathwa ngama-sub-laws kuyenza ke ukubana ke kube le nkinga.
Lokhu kusekelwe ngomunye okumsebenzi wezokubhalisa ukuvota umnumzana Libert Moyo othi elakusasa labatsha lisezandleni zabo.
Ngakho sithi isolution esilayo, ipower esilayo is to express our concerns through the ballot. Yikho ngikhuthazela nje ointanga bonke ukubana barejiste ukuvota, bavote, badefende ivoti yabo. So kuqakathekile ukubana singena ku-2023 sidefine i-future yethu, sibe part of the future by making sure that siyarejista ukuvota.
UVincent Hadebe laye uthi ukuvota ngenye yezindlela abatsha abangaguqula ngayo isimo esiselizweni.
So sesikhalele ukuthi maybe next year sesikhula ama-elections singavota, maybe lo msebenzi ungavuleka.
Kodwa uSteven Sibanda uthi kwesinye isikhathi kumele abatsha bengameleli ukunxuswa kwezombusazwe nakwezomnotho.
Kumele abantu besebenze ilungelo lelo ukudlala indima yabo mayelana ngezokhetho. Into zokhetho into ezililungelo lomuntu wonke oyisizalwa selizwe lethu leZimbabwe, ikakhulu labo abasebekwanise iminyaka engu-18.
Sekube lendlela eziningi zokuguga abatsha ukuba babhalise ukuvota ezifana lohlelo lweproject Vote 263 olukhangele ukuguga abasakhulayo abaningi ukuba baphatheke kukhetho lomnyaka ka-2023 ngokubalanda ezinkundleni abazithakazelelayo zakulezi nsuku kwezemidlalo, imiculo lokunye. Abatsha abaningi eZimbabwe bakhala ngezizathu ezibavimba ukuyabhalisa ukuvota loba ukuncinisa kukhetho ezifana lokwethuselwa, ukuswelakala kwemali yokuncintisa lokuswela amaphepha ukuba bavote. Abekhomishini yeZEC kunyanga ezisanda kwedlula basungile uhlelo lokulanda abantu ezicintini ukuba babhalise ukuvota endaweni eziseduze labo. Abaningi bathi lolu hlelo oluhle okumele luqhutshwe zikhathi zonke lungamiswa. Ngimele isitudio 7 iseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, indizamtshina kwele Melika jikelele sezimiswe kukanti ezinye azihambi ngesikhathi ngenxa yesimo somkhathi webusika obuye lokuna kwesnow okulolwaka. Ugatsha olubona ngemisebenzi kwele Melika lithi imisebenzi endaweni zokudlela isibuyele kuzinga elalikhona ngesikhathi ubhubhane lwe-COVID lungakaqhamuki. Kulinyanga edlule kubikwa indawo zokudlela lalapho okunathwa khona utshwala zingeze imisebenzi edlula inkulungwane eziyisithupha zamakhulu 62,000. Umcimbi wabemidlalo yamasiko lokunye oweSlam Party lonyaka ungene kumnyaka wesine lokhu wasungulwayo kwele Nigeria. Lumcimbi owasungulwa ngenjongo yokunika uZulu walelo lizwe ithuba lokulandisa ngembali lamasiko abantu balelo lizwe kusetshenziswa imidlalo yokulingisa umculo lokunye. Ingcwethi kwezomnotho zikhuthaza uhulumende ukuba athuthukise ukulandelwa kwemithetho engaguqukiyo njalo nje ukuze kunqotshwe impi yokulwisana lenkohlakalo elizweni. Iziphathamandla zonke zikahulumende zikhuthaza ukuba zizimisele ngokugcweleyo kulimpi ukuze kulwiswe inkohlakalo esikuzinga eliphezulu njalo eselivimba intuthuko yomnotho welizwe. Obathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende uchaze ukuba imali engamadola eMelika angaba phothe ngamabhiliyoni amabili, i-1.8 billion, iyalahleka mnyaka ngomnyaka ngalumkhuba wenkohlakalo. Ingcwethi ezicubungula ngezenotho bathi kuningi okungenziwa ukuthi umnotho welizwe ubuyele esimeni sakudala kulwiswe linkohlakalo. Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho ekolitshini eleNational University of Science and Technology eNUST elikobulawayo, uthi eleZimbabwe lilahlekelwa yinkalakatha yemali engasetshenziswa ukuthuthukisa umnotho welizwe.
Kuliqiniso ukubana ilizwe lethu lilahlekelwa izigidi zezimali kulendlela eziningi ezinganqotshwa ngayo uduko lobugwelegwele elizweni lakithi. Nanzelela lokubhasopa indlela zokuphuma kwempahla elizweni lakithi. Sinanzelele kakhulu ukuphuma kwendizamtshina ezingekho emthethweni bese kusiza lokuqiniswa kwemithetho yokulandelela imali lapho ukuze kwenze i-investment yakithi ibe lohlonzi. Yikuqiniswa kwemithetho yena le ekhangelane lokugcinakala kwempahla esingathi ngama-property rights.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi we-National Consumer Rights Association njalo eyingcwethi kwezombusazwe, uthi ilizwe liyaphela kulokho kukhulunywa ngento eyodwa ingalungiswa.
Imali elahleka ngenxa ye-corruption ibizavusa izikolo, izibhedlela, yakhe imigwaqo, idale imisebenzi, yenze ilizwe lakithi lisebenze ngendlela efaneleyo, ezomnotho zivuke. Kodwa ngenxa yokuthi imali yalahleka akulalapho kuyiwa khona, ilizwe lizaba ngumlotha liphele du. I-corruption ukuthi iphele kudingeka uhulumende ozonda i-corruption, ongayifuna ukuyizwa, ilwisayo ngayo yonke indlela engakhetha ukuthi ole-corruption ngumuntu ovela kuliphi iqembu. Okwamanje akula-corruption elwiswayo, kuyakhulunywa ngayo nje.
Umnumzana Believe Kaule, ilunga lebandla elibusayo elezanu PF, uthi ukuhuga abantu bangaphandle kungelabuqili yikho okuzavusa umnotho welizwe.
Konke lokho esingakwenza ukutheni sivuselele umnotho welizwe yikuthi sithi huge abangaphandle, ukuthi si-attract ama-investors, ukuthi indawo yethu, ilizwe lethu libe yilelane elingela corruption, elingela umsebenzi yenkohlakalo. Sivule njalo njengoba vele umongameli uhlezi sitsho ukuthi Zimbabwe is open for business. Sivule amasango ukuthi ama-investors abuye. Kodwa sicreate umumo nalwana otsho ukuthi ama-investors ahawukile ukubuya ezo-investor. Silungise imithethothetho eminye enqabela ukuthi ama-investors abuye elizweni.
Umnumzana Mduduzi Shumba, isizalwane seZimbabwe, uthi kuyadanisa ukuthi iZimbabwe ilahlekelwa yimali eningi ngenxa yenkohlakalo.
Zindaba ezisubuhlungu lezi ukuthi ilizwe lilahlekelwa imali eningi kangaka ngenxa ye-corruption. Kuzisa ubuhlungu ngoba ilizwe liyastruggle, izisebenzi yaziholiswa ngokwaneleyo, i-economy wethu awuthuthuki. Ngakho nxa sikhangele iZimbabwe ilayo iZimbabwe Anti-Corruption Commission, kodwa ke sikufisayo ukuthi ngabe siyathola abantu abayibo abakhulu bakhona abayenza ubudlwangudlwangu lobu bebotshwa bevalela ejele isikhathi eside, mfana ngani kuzakhuthaza abantu, kuzayenza abantu bekele lobu budlwangudlwangu.
Umnumzana Nelson Mutonziwa obambe isikhundla sikamtshutshisi omkhulu kukahulumende uprosecutor general uchaze ukuba umhlaba wonke ulahlekelwa ngamadola angama-trillion amathathu emelika i-$3 trillion dollars ngenkohlakalo ekhona. Kuthi i-Afrika ilahlekelwa ngamadola angama-billion alikhulu lengxenye i-$150 billion ngomnyaka ngomnyaka. Lokhu ukwethule ngeviki ephelileyo ekhuluma labasakhulayo abafundiswa yinhlanganiso e-Transparency International Zimbabwe. Imizamo yokuxhumana lomqondisi wenhlanganiso le, uMnumzana Thafadzwa Chikumbu, yehlule ngoba engadobhi ucingo lwakhe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngesikhathi inani labadabuka eZimbabwe elibhubhela libuye lingcwatshelwa kwele Botswana lisiya liqonga ngenxa yokuswelakala kwemali yokuhambisa izidumbu ekhaya, abanye sebesungula inhlelo zokuphathisa abaswelayo ngesikhathi befelwa. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Bule nani eliphezulu labeZimbabwe abagcina bebanjwa ngamandla ukungcwaba abemuli kwele Botswana ngenxa yezinswelo zokuhambisa umuyi ekhaya. Indleko zokuhambisa isidumbu sisuka kwele Botswana sisiya eZimbabwe kubona imuli eziningi zisekela izihlobo zingcwatshwa kwele Botswana. Ngokubona isidingo sokubambisana ngesikhathi zobunzima, enye inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe kwele Botswana eBambanani Social Club isithenge inqola yokuthwala izidumbu zisiya ekhaya. Umgcinisihlalo wenhlanganiso leyoMzana Titus Nxumalo uthi inqola leyi izaphathisa ekuthwaleni izidumbu.
Yikho ke itrela leyi oyibonayo siyidalele khonokho ukuthi besile nkinga yokuthi xa sokumele sithwale umuntu simusekhaya, ama-trela around kulindawo umuntu yabe ibhokisi lingakwani, umuntu ahambe inyawo ziphume phandle. Pho ke umthetho waleli lizwe awukuvumi lokho, kumele angeniswe phakathi, avalelwe phakathi, umuntu ahambe elele kuhle. Yikho ke siyacela ukuthi abayibonayo leyi trailer babekwazisisi le trailer engabancedisa abantu bakithi bangakhathazeki kakhulu.
UNxumalo uthi inhlanganiso yeBambanani siphathisa abantu abaningi ngesikhathi zezimfa bekhathazwa ukuthi kulabantu abaningi abangcwatshwa ngendlela engelanhlonipho.
Kodwa kasichelesi ngabangcwatshwe eButswana ngoba umuntu kumele ayengcwatshwa kibo. Yikho sadala iBambanani, siyidalela abantu ukuthi bangangcwatshwa egangeni. Nxa esegula simthwale masinya simuse ekhaya, nxa kufanele ekhaya. Nxa kufanele simncedise njalo ngesimncedisa ngakho simncedise. Sikhona ke zihlobo zami sisimele isizwe, sibamele abazukulu, sibamele abantwana, sizimele izihlobo njengendlela esakhe ngayo emakhaya. Yindlela esiphila ngayo kuleli lizwe leBotswana.
Esinye isizalwane seZimbabwe kwele Botswana, uMnumzana Stanley Ncube uthi imizamo efana leyeBambanani iqakathekile ngoba kule nani eliphezulu elabantu bekhaya elingatholi ukungcwatshwa okulenhlonipho.
Okusijabulisayo bakithi ukuthi kukaningi abantu bakithi belala ngokuthula, siswele ukuthi singabanceda njani. Sigcina sisiyacela kubabusi kuloli lizwe ukuthi hayi bakithi, sicela balalelishwe kuleli ndawo. Njalo sokunje sokungcono bakathesi sokuzasithi lathi kusinike ubuntu ngoba bakathesi sibe silenhloni njalo kusiyangisa, kusenza sikhanye singabantu bahawulayo singelazihlobo, abantu bakithi begcine belala egangeni. Kunjalo nje kathesi hayi izihlobo kathesi ekhaya sebezakwanisa ukuthi bakwanisa ukuthi bangcwabe abantu babo okulesi sindo.
I-ofisi yomeli weZimbabwe kwele Botswana yona ilohlelo lokuhambela zonke izizalwane zeZimbabwe endaweni ezithiyeneyo kuleli lizwe ukuzwa inhlupho ababhekane lazo. Okunye bekuyikuphathisa ukuthi bathole amaphepha ukuze kube lula ukuthi bafinyelele usizo endaweni zempilakahle, njalo benelise ukuthola uncedo lapho bedlula emhlabeni uma bengela maphepha aqondileyo. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7, ngisabona kwele Botswana.
Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo The Connection sikhangela obe kubhekane labasakhulayo lonyaka, kungabe ngezombusazwe, ukungatholakali kwemisebenzi, kwezomnotho lokunye. Sesimgqiba-ke lapha uhlelo lwethu. Zihlobo olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi. Sithi asidibaneni njalo kusasa ngo-7:30 p.m.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.